Akula into esithokozisayo, akula into esithabelayo ngoba oluningi lobabalisi luhlala emaphandleni lapho okungela network khona. Nxa besithi bayanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash, kuyakhanya ukuthi uMinister of Finance including uhulumende kabalandaba lesisebenzi, abalandaba lababalisi. Ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho okungela network khona, ukuthi imali yakhona even angayithola, abanye bayayithola kathesi kodwa uthi bayisebenzise emakhaya kunzima ngoba akula network. So bona bengafuni ukufaka i-effort kathesi, sebefuna uku-appear as if ngama saints, as if ngabantu bafuna ukuthi aba isisebenzi siphile kahle. Bakhuluma mhla ka 17 June uthi isisebenzi kuyasikholiswa imali, sebefuna ukufaka i-effort kathesi ngoba luningi lwababalisi lo alutholanga imali. Kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lesisebenzi. So akula into esiyithabelayo, akula into esiyithokozisayo.
Kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini? Bakhona yini abake bayamukela le imali? Njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayebangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elazithenjiswayo?
Abalutshwane yibo sebekwanisa sebetholile imali yona le. Kodwa iproblem ayiso iproblem yama-banks. Iproblem ngaminister of finance ngoba nguye ulamandla ekukontrola i-banking sector or i-financial sector yelizweni. So engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint. Ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikezwe imali le in hard cash. Ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho khona ukuthi vele akula network. So yena angafuni uku-appear as if ama-banks yiwo ale problem. Yena uhulumende nguye ole problem through Minister of Finance uMthuli Ncube.
Kuyikuthi imali le iyatholakala ngempela, liyabe lisuthisekile yini njengababalisi, kumbe lilokhu ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emelika?
Kahle kahle thina i-main aim yethu njengababalisi, njengelihlanganiso njengesisebenzi kahulumende, ayiso yokuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imeni yethu ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo, not lokhu kwama-COVID allowance. Yes, i-COVID siyayifuna allowance yona leyi, kodwa thina i-fight yethu ngeyokuthi uhulumende asiholise ama-salaries ethu in US dollar.